noma imithinzi ephilayo iminyaka yonke abeshiya izinto eziningi ezingalinganga ezingekho ezingaqondisiswanga. Okokuqala, imithetho esisebenza ngayo nakufika kumayilethini lithiyaleyo. Okwesibili, izibango lokuthiwa khomishini eyiyo ekhangela amayilethini. Okwesithathu, ukuthi bekunokwethuthelwa kwabantu abavotayo iminyaka yonkeni. Okwesine, ezindaweni eziningi abantu abanye bayehluleka ukuthi bakhange ukuthi basapota bani ngaphandle kwekwanda elibusayo ngoba saxhumalani lapho kuthiwa khona abantu ibizi. Ngalo abanye bayahluleka nokuzuza umhlabathi ukuthi umhlabathi le walilwa yinjani. Lezi zinto ezincane ezinokuhlanganisa zitshengisa ukuthi labo abakhethayo kwesinye isikhathi babezele kungasibo abantu abaningi umuntu wonke ngoba abantu abaningi babengazizanga ilungelo lokutshengisa ukuthi bathanda abantu bakhetha bona. Kanti ngo-2008 kwaba sobala ukuthi kawinyanga kanti kwaba lokuthi lowuzwangudlewangu. Abantu bachaya ukuthonelwa ukuphuma futhi ukusebenza njengamayilethi. So kuleyo okufuna ukuthi ngabe kuyalungisa. But it's not important to you. Kukhathekile ngakho ukuthi umuntu wenu ukuthi bona yakhona abantu. Angahlali esikhundleni iminyaka engamathumi amathathu iminyaka eyisithupha yokusebenza kwenu. Kumele ukuthi kube nama-term limits. Ukuthi umuntu usinga ngaphezu 5 years aphinde 5 years. Ngihluleka lokho, ngihluleka lokho. Akufanelanga ukuthi abe ngiphezulu. Kumele ayeni. Ukuthi omunye phakathi laphakathi. Mhlawumbe bayamfuna babuye bamtshele ngezokuthi yalo omunye esendleleni.
Mnumzana Chuma uyavumelana laye na umnumzana Mkandla?
Umkandla ukhulumile kakhulu kodwa ikumthulafi indaba lapha ngimbono okhuluma ongameli angizwanga mina kodwa nxa lutho esho njalo mina ngibe ngithi uqinisile ngenxa yokuthi xa ukhangele nakho wena kithi ukuthi bona uthi abantu bakuthanda xa ungumntu omangazi ubonakala ngokuvotelwa. Nakho ubaba uMgabe since 1980 ebeloku ehlala evotelwa lungalakelepati lizanto lalivotelwa bekubuya futhi abantu abavela ngaphandle abazokhangela ukubana into zimi zihamba kuhle na nako nxa bephuma bephuma bekhipha amareport afuthi hhayi okuzimabo kuhambe kuhle azisolanga lutho. Lapha ngabe kwaba nolutshana nandilani kodwa mina ngiyakhumbula ekhiphelelo elidlulele icina luka-2013 lindlule kuhle angizangi akutshananga abantu bazivetenile ngokuthanda kwabo babuyisela kwabomgabe phakathi. Ngakuke emkhathesi emgabe abantu bayazithanda and nalingamthandi ukhanya ngani ngamavoti. So kwakathi ezulelekhulelena ilizwi lake liqhinisa elipheleleyo uthandwa ngabantu basezimbabwe khonaeaengakuthanda bakujenisa ngokunjani ngokungakuvoteli. So kwakathethi nguye ovoteleyo ngakube ngiyilungameli esilayo akusuze kuthinte lokho kuzokufikela imithetho eluka-2018 kodwa kwakathethi hhayi ngikhuba iqiniso ukuthi ubaba kaphosisanga abantu bamthethile ngako nguye umongameli esilayo.
Mnumzana Mkandla nantu daba uyakhuluma lapho ubaba uChuma uthi yena babuya abavela kwamanye amazwe bathi hayi ukhetho lolu belulungile njalo unqobile umongameli Mgabe. Uthini wena?
2013 indawo ndisokusemuva nje angikufuna bengizakhangela ngokujela kade sokuthi amanye ama-observers athina we-African Union nentoni labo lamanye ama-independent but I think lokho yikukhuluma kuphela ngoba nxa umuntu abanye bekhangela besonge ukukhangela abakhangeli into ezinjenge-voters roll for example. So for example thina kuzapho uDr Darengo wathatha amaphepha wawasa ekhodi ukutshengisela ukuthi i-voters roll ilamabizo abantu asebafayo kodwa abavotayo ila abantu futhi abavota kaningi-ningi kukhanya ukuthi izo linye kodwa kuma-constituencies amaningi into eziningi ziyafanana kukhanya ukuthi kule duplication yesikhiwa yamabizo abantu. So ziningi izinto ezazingalunganga nge-voters roll. So nxa usithi wena hhayi konke kulungile